Okokuqala engingakutsho ngemadebheleni south yikuthi emadebheleni south uyakhangela ukuthi abantu bemadebheleni south yindawo okugcinwa khona inkomo. So izalo PF yabona ukuthi bayidingeko zenkomo, babanika izinkomo ngamunye ngamunye, nikwa 5 abanye nga-2-2 ngawona lawo amalanga okuvoti. And ekuvoteni kwabo uyakwazi ukuthi babelokhu babakhumbuza ngezaphu ukuthi laba abantwana esibakhethileyo lapha abantwana bezaphu, liyakwazi ngabantwana bakankomo. Basi bebona ngani bavotela abantu babo abezaphu bengakakhangeli okwezami. Lokuthi usele ukuthi uyakwazi abantwana bethu abaningi basebenzele South Africa ngokubalekela yona le inkulumende yezano. So abaningi bangikhona bayakhalala nje lezihambi izano nje sokufana lokuthi iyabe isizivotela nje yodwa isebenzisa ukudla lenkomo.
Kodwa siyabona ukubana lanxa bengasebenzisa into ezinjengenkomo lakhona kokuthoyo, iMatabeleland South yindawo elamangcwaba abantu beGugurawundi. Kungakuhamba njani ukuthi abantu bona labo abafelwayo bese bevotela ibandla elicathangelwa ukubana yilo elabulala izihlobo labangani?
Lokho yindaba edanisayo sibili kuyo wonke umuntu weMatabeleland ukuthi abantu bakithi bangakhohlwa nje masinyane nje ngamabhakede omumbu lawa nkomo zonezi ezilutshwane lokuzinkuku khonokho okulutshwane. Base belibala izihlobo zabo nabantu bebakhomba amangcwaba anjeya akuzisuthuzi kakhulu. Kodwa into engiyinanzelelayo ngemathisaus ikakhulu kulabantu abavele bengazalwa khona phansi abasuka nje dambe imisebenzi. Abantu labo sebebaningi kakhulu kubaningi kubo-Bedbridge yibo asubo bantu bakithi. Basuke besibesiba le nhlanhla yokuthi bangaba khona phana, abanye bangikhona bakhethwe nje babe ngamakazila kuthi gqa babe ngama-members of parliament. Bantu bakithi basuke bekhohlwe nje ukuthi basuka ngaphi bavela.
Khona koBulawayo ke ubona ungani sizafika yini isikhathi sokubana abantu bazakhangela umuntu bengakhangeli ibandla avela kulo?
KoBulawayo ngikhangelele sibili okweminyaka eprocess fana 15 to 20 years izano kabasoze beyivotele nini. Ngoba ngani ungakhangela ukuthi abasebenzi abantwana abaningi bayaqeda ezikolo bahlakaniphile bayafunda abasweli imisebenzi. Ungananzeleli ukuthi upresident nxa ethi uyagraduatisa abantu kasakhephi umuntu sephokuthi abakuleisection sukumane seyigraduatile. Every year abantwana basuka besiyahlala ezitridini, emabhentshini, emabrijini. Abantwana basekho lapho kufanele babe khona emsebenzini. Yikho-ke ngaleyo ndlela hhayi bona ngani kuzabathatha 20 to 40 years ukuthi lapho abazi bevotele lapho koBulawayo.
Kulandela okwenzakale kukhansili yakoBulawayo ukubana abantu bese bekhonona ukubana amakhansila akhona akhethiweyo abavumelani lawo, ubona ungani akusoze na kwenza ukuthi kukhetho oluzayo abantu baguqule ingqondo bavote ngokukhangela behlolisise ukuthi umuntu lo ngubani kahle kahle?
Ye, njengoba lathi siphethe phela ekubekeni kwethu njengoba singabantu sibonisana sizabeka labo phela abantu ababefunwa ngabantu. Khathesi ukuthi laba abantu bebengafunwe ngabantu kunzima ukuthi sikutsho, ngoba bona labana abantu abangenileyo sabahambisa kuma-primary bawina ama-primary. So umuntu ungayesewina i-primary aphinde ahanjiswe ezeki ayewine ezeki, kuba nzima ukuthi njwana se-announcer lapha uthi sengukansila kumbe sengumeya bese thina umuntu lwana akakumelanga ukuthi a-announce. Kodwa into eyabe iqakatheke ukuthi nga umuntu engena kuma-primary nga umuntu bengamfuni, bakhona abadliwayo phela abaningi abantu kababazi. So kusho ukuthi bona laba babe bakhethile yibo ababenjani bebafuna abantu bakoBulawayo.